kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqweta likamnumzana Phelekezela Mphoko lithi selikhulumisane lomgcini sihlalo weZac ukuthi umphoko ongaziwayo ukuthi ungaphi amiswe emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa.
Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukuvinjwa kutshengisela ukwenziwe ngamapholisa kubandla le-MDC kule ngozi yokubangela umvukela.
Kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasodana labapholisa ahlukuluza abantu labalambe njengathi bathengayo izinto ezifananayo bayazibeka njengathi abantu ababayazibeka abazalwa bayazibeka. So-ke yini inkinga esihlayo sibabe sibotshane simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo wezandiya.
Uhulumende usesole umbiko owethulwe zinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ongaziwayo ukuthi ungaphi ngemva kokubalekela iziphathamandla zekhomishini ecubungula inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZac, ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo kulandela ukuvumelana kwegqwetha lakhe lomgcini sihlalo weZac unkosikazi Louis Matanda Moyo. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isiphathamandla sogatsha lwezemigwaqo izinara esasibotshiwe ngesikhathi esangumsekeli kamgabe. Umphoko ubesabela ukuzinikela emapholiseni lakuZac esithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elechefu engavele avalelwe esitokisini abesezandleni zamapholisa. Kodwa yena umphoko uthi kalacala ngoba wakwenza lokhu ethunywe ngumnumzana Robert Mugabe. Igqweta likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ukhulumisane loMatanda Moyo izolo bavumelana ukuthi umphoko uzamiswa enkantolo yakobulawayo kuqala. Icala lakhe lingakayi eHarare lapho elizathoniselwa khona.
Qinisekile sengiyikhulumisane lomgcini sihlalo weZac umama uJustice Matanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atho into enjalo yena. Ungiphe isiqiniseko sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba nalokhu kakwazi. Sivumelene ukubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba leyi isayidlulisela phambili njani. Ngoba khumbula ubana indaba le kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumele ubana uzafika ubaba umphoko e-court kumbe kusasa kumbe phambi kusasa si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze siyevumelana lenkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba or inkundla ezathonisisa indaba.
Alo ke ngumnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uhlangane labantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahleni phamalungelo abantu lomthetho. Kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho-ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo, akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo, athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni, kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhitshwayo ngesikhathi kungena lo mbuso, kodwa kube yikuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela, kodwa kuyibo bonke, kungalandelelwa abantu abalutshwane ababili abathathu abazondakalayo kuliwa labo ngokwepolitiki, kodwa kuliwe lenkohlakalo, kuliwe lobubi, hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebebotshiwe ababekuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela, awu izigebengu ziningi kakhulu, kakenzi lutho, kakaqalisi. Njalo kuyingozi ukuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo bazwanilayo ngokwepolitiki. Sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo kuZANU-PF, leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe kungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho-ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi, ikakhulu laba abakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni, ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalaba sebengenile. Kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu amasela lokhu ekhona, abenzi benkohlakalo lokhu ebekhona phakathi kombuso nalo khona. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwa ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu. Kumele kungene i-100, 200, 300, 500, 1000 kusiya le, ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi okumangalisayo. Ngakho-ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu. Ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama, kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abezanu PF. Kungabi factional fight against corruption, kodwa kube total fight against corruption. Yikho esikufuna njengabantu bezimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina ngemva kokuvinjwa kwamalunga ebandla lakhe ukuthi atshengisele eHarare kobulawayo eGweru leMaswingo obekumele kutshengiselwe lamhlanje. Kodwa sikhuluma nje kubikwa kugcwele amapholisa emgwaqweni lamasosha, njalo umthethwandaba walile ukuthi abantu batshengisele. Iphephandaba lakwele Russia elithiwa Sputnik lithi uChamisa ukhangelelwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe emizamweni yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ukutshengisela bekuyindlela yakuqala yohlelo lwebandla le-MDC emzamweni yokulungisisa lokukhulumisana kwenkokheli yozombusazwe. Ukuya emazweni angentshonalanga linyathelo lesibili le-MDC, kutsho abazi ngokwenzakala kuleli bandla. Ukutshengisela kukhanya kwehlule ngoba uhulumende ethele amapholisa lamasosha emgwaqweni yamadolobho abalisa iHarare leBulawayo leGweru laseMaswingo lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ngabe uhulumende uyavumela abantu ukuthi bafole batshengisele izikhalazo zabo ngoba bengagcina bemvukela. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ungakhangela ngazingena kuconstitution yelizwe usection 59 iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele belisenza okusemthethweni, akukungelanto embi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuma leli bandla ngawudinga ama-members abo aso abantu abaningi, abantu abaningi labantu esingathi na ama sympathizers ama supporters ababe affected ngenxa yohlupho lwezinto. Le nto yenza le Harare futhi ihle yenza abanye abantu kobula ukuthi vele bahle bazihlaye kathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo sengozini. So ke sokufanele kube lezi yindlela engxenye yendaba yokuthengisela kuba nzima umuntu eZimbabwe siyenze. But engxenye abaye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi engxenye abantu bazithengisela ungathokozi kwabo ukuthi bazihlayele ezindlini. Ngoba nxa uhlezi endlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa esikhathi kuye estaradeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibuswa njengabantu abangahloniphi amalungelo abantu. Ihluphe esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasotha analo amapholisa ahlukuluza abantu. Nabalambe njengathi bathenga izinto ezifananayo badubeka njengathi abantu abadubeka abazalwa badubeka. So ke yini inkinga esilaye eZimbabwe sibotshana simsila. Yila abantu ababusayo uhulumende obusayo eZambia.
Sixoxele inye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufeka kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe iconstitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengise kule nto ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli orethi sesifikisayo lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo thingasoke sibavalele. Njalo ndathanda bangithi ukuthi owubhidla wempahla lathi vele asiyo nto enhle kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela betshengisele nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu bekuimpahla zibhidliswe. Kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi kwelenzima siyalamba impilo inzima ngoba okuloko ukuthi akuledalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 kusiba la madalo indaba zilingcono indaba siba worse so kuyatshengisa ngxelo okukhulumisana lakho yebo kambe kuhle kodwa eqinisweni okwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso yeZCTU layo libona ilizwe liqondanga.
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliyakhona sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asekeangena kwizinto ezisabekange ukuthi sabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi safika lapho abantu abazathi bona hatshi bo sokwanele ugcine lana lamaphoyisa nalamasotsha ayoahlukuluza abantu agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe aloba silohulumende ohlani kuleyo uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo ancedisa abantu kuloko abafuna ubana kwenzakale abona abantu bayathola imisebenzi abona le ntonga yempahla iyabambeka abona abantu banezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka hathi nje kube ukuthi kube semahlangene lakuthi kubonayo khathi into engaziphala everyday uhulumende abona ngathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi khathi esingasenelisi ukuba naphile uyagcina ezitelekani ongayisi kufa yikuphi ungagcina sokulo hlupho phakathi kwelizwe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje uhulumende usesole umbiko wethu lwezinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union, iMelika, leBhilitane izolo ethule umbiko ochothoza uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe i-MDC eHarare ngeviki edluleyo la koBulawayo kuyona le iviki. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela ezitaladeni ngokuthula ngoba isekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. Kodwa umbiko wethulwe nguNobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi amazwe la kumele ahloniphe ilizwe leZimbabwe ngoba konke elikwenzileyo bekusemthethweni. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ayise kutshengisela phandle kwamahhofisi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kulandela ukubhaxabulwa kwabasekeli be-MDC ababetshengisela. Lokhu kutshengisela bekumele kuqale izolo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lamuhla lekhomishini yebandla lakhe eyakhethwa ukucubungula inkokheli yebandla eyetheswa amacala enkohlakalo. Okwamanje-ke asilaleleni amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Siyabonga Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina umbono wami ngilawo yikuthi abantu baseZimbabwe masimeni sikwazi ukuqina, sikwazi ukulelwa amalungelo ethu ngoba akukho kuza kodwa. So lesi sikhathi sesifike kuso sofanele sinyathele ngamandla ngathi sokuseduze lapho kuyiwa khona. Kukhona okuhle okungenzeka ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumeni kamnankagwa unako kuyethuka lesi simo esikhona ngoba kubonakala ngokuvala ama-demonstration nabantu akafuni ukuthi abantu bahlangane. Konke lokho yisayini etshengisa ukuthi kukhona ukwesaba okukhona kulo hulumeni okutshengisa ukuthi khona into enhle eyenziwa ngabantu ngoba lalokhu okuhlala kubotshwa abantu nje abantukazana nje kuthiwa bathe bafuna ukujike ukuphendukela uhulumeni kutshengisa ukuthi bayesaba kumbe angazi ukuthi imizamo yokuthi beyenzeni ngoba wabopha nje umuntu nje ongesabisi ngalutho kodwa bethi lo muntu kuthiwa befuna ukuqethula uhulumeni kamnankagwa.
Salibonani emsakazweni, linjani namhlanje? Hhayi, mina ngiyaphila. Yazi mina into eyenzisa ubuhlungu nje into indlela okhulunywa nguChuma uNick Mangwana nalo omunye othiwambani lo omunye analyst yezanu lo. Yazi indlela abantu laba abakhuluma ngayo, so yazi kwesinye isikhathi uyazi ube nokuthi abantu laba umuntu okhuluma ecabanga kube ubhalele into ayikhulumayo le. Ngoba nje ungabona ukuthi athesi umuntu angakhuluma nje ukuthi kuthiwa bekunemota ebiphosa amarekeni eHarare yikho i-strike simisiwe. Ubona nje amapholisa mabezayekela imota yalokhu hambe iphosa amarekeni bengabophelawo bantu. Khathesi bayachaywa abantu, bachaywa abantu bonke abachayiweyo. Akula muntu owazi wobochiweyo. UChumo uthi umuntu wokamparami labachaywe ngabantu abe-G40 batshaywa ngabo. Yazi abantu kabafundi nje ithi politics lezi ifuze uyidlale ube umuntu okhuluma iqiniso. Khathesi ungabona ophelekezela mpufu khathesi uyibaleka ube ngu-deputy vice president angazi ukuliphi ihlathi namhlanje sikhuluma kanje beyinduna ezithembile yabona bazobaleka amadoda abegijimelana ngomnye umnyaka. Lo ulithiwa babe lokhu bazohlala bebusa kuthiwa kuze idonki imele mnyanga. UNkulunkulu ubhekile bakithi weChuma weMangwana labanye benu labotogarephi labo bonke abakhuluma kuwo besizubuhlungu bonke lapho.
Yebo, yibo basakazi abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu mfana wale kugodlwa efulaphosi ngamahlaba ayithwale umavula kuvaliwe. Kodwa ngokuhlala phela basakazi uPaul uhlala eGoli endaba zomsebenzi ngoba nje balalani liyazi ukuthi eZimbabwe into ziyabheda. Mina kusentizweni yami ukuthi yeyeyeye ngibone la malanga adluliwe basakazi onzisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingakulinganisa nani ngani ngoba hambe ma abantu bezavunyelwa bengaphiwa noma nje ithuba elincane lokuthi basho izikhalazo zabo bahle banqatshelwe kwala amapholisa amasothi ezitaradeni ukuthi bangathi vu ngalokho okubahluphayo. Into enzisa ubuhlungu basakazi lokho sokubonisa ukuthi yazi umnankagwa is not a president, is a bulldozer. Uyabulldoze eZimbabwe. Angazi ukuthi ngambiza ngani. I don't know ukuthi how to call him. Omunye umuntu nje engamazi ukuthi ngambiza sithi yini. Angazi ukuthi nje iZimbabwe singambiza sithi inani inopresidenti or inendlovu kayiphiswa or lo mkhuquluzi. Angisakwazi ukuthi singambiza sithi ngoba isono njengesibonele laphana kubuhlungu kakhulu basakwazi wami. Ithi engakhetha isikhathi ngiyabonga uthi ngithi qim shelelele.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7. Igama ngingu-Rabson Mwale ngilapha e-Randfontein e-Johannesburg. Ngizubuhlungu kakhulu ngento ekhulunywa ngubaba uChuma lapho ku-radio. mayethi kona kulabantu abangcolisa igama lezanu-PF. Alikho ilizwe vele lingabuswa ngabantu abahamba bethumba abanye abantu bebadubula or bebachaya bebephosela ema-police station. Amaphoyisa akhona waye ngababuzi laba bantu ukuthi kona kwenzakalani ukuthi beze bezochaya abantu bebaletha e-police station. E-police station bethi kakulacala, kutho ukuthi vele into ehlangane nabo phela abantu bezana. Kodwa lokho akukho kuhle ukuthi kona abantu bethi bazi matshela ukuthi kona isimo somnotho asikho right, bethunjwe bechaywe. Into ebuhlungu kakhulu le nto yenzeka eZimbabwe.
Salibona Studio 7 uMagalela lo okhulumayo akithi ngilesithuli ngokwenzakalayo kulona leli lizwe. Kanti ukuchaywa kwabantu lokubulawa kwabantu lokhu lokuthathwa abantu emakhaya besiwa lapha abangakwaziyo khona besiyachiywa khonale kuthiwa kuzaze kuphethe ngani, kwenze njani, vele konakeleni? Abantu bayalishwa yini ukuthi bakhuluma abakusolayo kuhulumende wabo? Angithi ukhona uzwa ngcono nxa abantu besenza njalo ngoba uya bona ukuthi abantu banenge abadubekayo. Siyahlupheka kuleli lizwe, asilagetsi, asilani, vele kakukho khona ngisho okukodwa esilwakho. Kodwa khangela nini sihluke senzakalayo ukuthi kwenzakalani, siphile njani kulona leli lizwe, siye ngapi thina, sisuke siye ngapi? Lilizwe lethu leli latsizelwe khonapha, sifuna ukuhlala khonapha njengabo bona laba abakholisayo ukuhlala kuleli lizwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lisitshela ke okusenhliziyweni zenu ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveza ukuba owake waba umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abantu abangamachumi amabili abafuna ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo. UBiden uke wehla kancane kuluhlu lwabancintisayo kodwa ukhanya sekhwelile njalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Kungenzeka ngoba ama-chances akhe ukuthi kube nguye ozoncintisana lo-Trump makhulu kakhulu. I think uJoe Biden uvele ule advantage ukudlula abanye ngoba ngumuntu owasebenza lo Obama inyaka eshiyangalombili uObama engupresident. And uObama ngupresident obethandwa ngabantu kakhulu ngoba even esuka ama-ratings akhe belokhu ephezulu kakhulu. So I think ama-supporters kaObama amaningi yiwo asupporta uBiden. And so i-chance yakhe unless maye ngaphazama kuma-debates, but so far ama-debates asebelawo ukhanya ungathi lokhu elida.
Siyabona ukubana unkosikazi Kamala Harris obethembisa ungani azisahambi kakuhle, ubona ungani kuyini okungakwenza ungani kasathole usekelo kade luthole ekuqaliseni?
I think ekuqaliseni laphana basically usekelo alutholayo kwakuyukuthi wa-challenger uBiden directly one on one ngezinto I think uBiden ake azikhuluma before. And ngibona ungathi uBiden uphumele egcekeni kakhulu ekuthini aqondise imibono yabantu mayelana lalezo zinto ebezibhekane kakhulu le ndaba ze-segregation, ukuthi ube ngathi yena ube ngumuntu ongathi akekho esayidini ukuthi ubandlululo lungabi khona kakhulu. Kodwa I think usekwanisile ukuthi a-explaine ngendlela abantu abamzwisisa ngayo. Ngakho bona abantu ade bengathi sebehlehlela kuKamala Harris ungathi sebebuyele futhi kuBiden.
Umnumzana Bernie Sanders yena-ke siyabona ukubana kukhetho olwedlulayo wabambisana kakhulu lo nkosikazi Hillary Clinton, kodwa kathesi ukhanya laye angani azihambi kahle. Ubona njani yena uSanders?
Umnumzana Sanders mina ngibona ngathi inkinga yakhe ngibona into ezimbili ezingabe kuyizona ezingathi ezenza ukuthi kulokhetho lolu angabi inkokheli njengalokho akwenza ukhetho lwadlulayo encintisana lo Hillary Clinton. I think into yokuqala engiyibonayo ukuthi eminyakeni usechovile nabantu abaningi ngibona ungathi babhekela ebantwini abangathi basase batsha kancane, hayi asebegugile kakhulu njengoSanders. Okwesibili ngibona ungathi uSanders imibono yakhe eminingi ngomkhonomi nezinye izinto usuka ibe sesandleni senxele kakhulu, ngalokho ngisho ukuthi usuka bonakale ezwakala esiba engathi ngumuntu omo socialist okungathi communist, okuyinto ama Americans amaningi angazwisisani layo ngoba iAmerica siyazi ngokubana yi-capitalist nation.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo engumgcini sihlalo webandla le MDCT ngapha kwele Melika.
Yamazi doche atide wathanda ukuthu ebino yamazi doche udimpo wathanda ukuthu epospe yamazi doche unomza
to love for no tambo makomanda
to love for no tambo makoma
to love for no tambo makomanda
to love for no
lotambo ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDC mnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa.